So we see card this end of a VOA in the valley.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuNtulikazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abedlula amajumi amane 42 babulele ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Nezinye indawo ezazivuliwe ziqalisa zizabe zivuliwe kuzabe kuvaccinate abantu bonke.
Bayakhala emaphandleni ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Lapha kulobu nzima nxa sikhangela ngodaba lwe-COVID-19. Abantu bakhohliwe ukuthi sokulomkhakha omutsha.
Umoyi u-Abraham Kiwane onikwe isitoko seqhawo lelizwe ungcwatshwa kusasa eMguza.
Silalele abantu akade bekucela sakhangela lesifiso sakhe.
Sebevuke eseganga kwele-South Africa abasekeli wayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma ovalelwe entilongweni.
Ayingiphathi kahle ngoba uwumuntu omdala.
Zalethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 luqhubekela phambili ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Abantu abedlula amachumi amane i-42 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula amakhulu amahlanu i-549 bahlole batholakala belegciwane le-coronavirus. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezimbili i-2126 phakathi kwabedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-44580 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqhuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Abantu bakhuthazwa ukuba bahambe endaweni ezitshiyeneyo bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, uNkosikazi Judith Ncube, uthi wonke umuntu kumele ayehlatshwa kungakhethelekile ukuthi uyini.
Kusukela ngomvulo nabesiwulandayo, wonke amakliniki kamasipala lezinye indawo ezazivuliwe ziqalisa zizabe zivuliwe kuzabe kuvaccinate abantu bonke. Asibakhuthazeni abantu bengene emakliniki aduze labo ukuze singaminyani ndawonye.
UMnumzana Greta Spanda, isakhamuzi semganwini koBulawayo, uthi abantu abalaleli okwethulwa nguhulumende loba sebehamba ngobuningi babo ukuyahlatshwa ijekiseni.
Abantu bayafa. Into engiyibonayo ngeyokuthi khona abantu bakithi abalaleli inkuthazo lezi ezikhuthazwayo kwisikhathi zonke, ukuthi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bakithi ngabe bayayilandela linto. Kuyona le iviki abantu bebesukuma ngobunene sebeqala ukuthi bakuzwisise ukuthi khona sikhona isidingo sokuthi bayehlaba amajekiseni.
Unkosikazi Sikhanyiso Lunga, isakhamuzi seNkulumane, uthi bekunzima ukuthi bahlatshwe kuviki edlulileyo ngoba kule ncwadi ebezifunakala.
Sihlulekile ukuhlaba i-vaccine. Besivuye ekuseni sihambe siyobambila endaphana. Nxa abahlaba bebuya bathi bona bafuna abantu abanama-ID, ama-license awe-vending. So kusuka kusihluphe thina ngoba thina ndathi singama-vendors kodwa silawo ama-license. Kodwa lathi i-vaccine siyafuna ukuthi siyihlabe. Lathi sikhangelele ukuthi le iviki maybe bengasikhonsida lathi singelawo ama-licenses.
Isakhamuzi seMakhandeni uMnumzana Thabani Ndlovu uthi kumele uhulumende ajezise abantu abangalandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Kumele kungezelele ingathi umthetho ozenza ukuthi kucomply abantu becomply bebe-forced. Lanxa sesifika endaweni yamamaski maybe amafayini engezeleli kwenzeka ukuthi abantu bebone ukuthi le nto iqakatheke kangakanani.
UDokotela Mthabisi Bebe osebenza koBulawayo uthi abantu kabahlatshwe ijekiseni njalo bezifundise ukuchiyelana izikhala nxa bephakathi kwabanye.
Umuntu ongekavaccinethwe kuzasincedisa ekunqobeni umkhuhlane lwe-coronavirus. Awulani ngokuthi inta kuyagodola kumbe kuyachisa. Okuqathekileyo yikuthi abantu kumele be-practice i-social or physical distancing, begqoke ama-maski, bengahlali endaweni eziminyeneyo ezivalekileyo. Umuntu ma ehamba kumele chiye i-distance ye 1 meter kwabanye. Njalo ma ekhwehlela kumele ekhwehlelele etishini kumbe ekhwehlelele ku-elbow yakhe ukuze engatheleli abanye umkhuhlane we-coronavirus.
Sokulabantu abafika phose isigidi i-886,619 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-590,501 sebehlatshwe esibilini. Nimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umoyi uAbraham Kiwane olwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu lebutho lezibra uzancontshwa kusasa epulazini lakhe eMguza esabelweni seMathabeleleni North. Uhulumende wethule umbiko namhla oveza ukuba umndeni kaNkiwane ucele ukuba angcwatshwe epulazini lakhe njengalokhu akwethulela imuli yakhe. Uhulumende uthi uvumelane lemuli ukuba kwenziwe khonoko loba nje uNkiwane ephiwe isicoco seqhawa lesizwe. UNkiwane waba ngomunye wabantu bakuqala ababethwala izikhali ngudlu bezisusa eTanzania bezihambisa eSouthern Rhodesia ngesikhathi sempi yenkululeko. UMnumzana Michael Nkiwane, indodana kaNkiwane, uthi uyise uzancwatshwa kulandelwa isicelo sakhe sokuba alaliswe epulazini lakhe.
Hayi, ngenhlonipho enkulu baba Dube, njalo ngokuhlonipha isizwe sakwethu sibe sikhulumisa nabantu njengoba ubaba ubevele eziqhawe labantu bonke. Silalele abantu akade bekucela, sakhangela lesifiso sakhe yena ukuthi wathini. So into ekhona ukuthi hayi, isinqumo zomndeni wakithi ukuthi ubaba ubekwa lapho asitshela khona ukuthi kumele sikwenze.
Sibona ngazantu kuyabe kulabantu abavela ngaphi njengoba kuyisikhathi lesi ese-COVID?
Sithemba abantu bayakwazi umumo okhona ukuthi kule bhubhane le-COVID, njalo sithembe ukuthi abantu bazakwazi khona lokhu, baziphathe ngendlela abakwaziyo ukuthi kumele kwenziweni baba Dube. So ukuthi sithembe ukuthi kunabantu bonke asebenza ngabo esempini ngasesekhaya.
UMnumzana Michael Nkiwane, indodana kamoyi uAbraham Nkiwane, sixoxe laye eseSydney kwele Australia. Kusenjalo uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi umoyi uLieutenant General Isaiah Chimonyo ubekhokhela ibutho leZimbabwe lomoyi uMichael Chakava bazancatshwa kusasa emathuleni eNational Heroes Acre eHarare. Bazonto kumangalisayo abalandeli bowaye ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma ovalelwe entilongweni kulandela ukugwetshwa kwakhe yi-Constitutional Court ethi kumele avalelwe inyanga ezilijumilanhlanu. Ugwetshelwe icala lokudelela umthethondaba kulandela ukwala kwakhe ukuyamiswa phambi kwekhomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awetheswayo. Omunye wabalandeli bakaZuma ozondileyo okhulumele intatheli ye-Reuters nguPhilisiwe Zondi ohlala ePietermaritzburg.
Ayingiphathi kahle ngoba okokuqala umuntu omdala, yabo, umuntu omdala okhulile. So indaba yokuthi umuntu okhulile njengayo ehambe yoboshwa, so bengenza mhlambe ezinye indlela ezingcono ukuthi mhlambe abesekhaya, kodwa yabo aboshelwe khona kunokuthi ihambe yohlala kwisele, yabo. Leyo nto leyo ayikho right for i-age yakhe.
UNtuthuko Mdletshe, laye ohlala ePietermaritzburg, uthi kwephula inhliziyo ukuvalelwa entilongweni kukaZuma.
Feel so bad ngoJacob Zuma because uhulumeni ethu nje ebesenzela kakhulu izinto, ebesenzela kakhulu nje ngempela, futhi kunalo hulumeni osengenile manje. So I feel very bad.
Kodwa uMnumzana Belief Gawule okubandla leZanu PF uthi uZuma kumele ajeziswe njengabantu bonke eSouth Africa.
Isibonelo esihle njalo yindlela kuphela ekumele isetshenziswe ekuqedeni ubugwelegwele, obuqedeni i-corruption eyiyo esibulele amazwe ethu. Ngokunjalo uZuma isigwebo sakhe ngithi iHigh Court ye South Africa yenze kuhle kakhulu njalo ime ngakhonoko njalo uzuma yena ngokwakhe ngokanti indlela nje sisebenzisa ngayo usebenzisa abantu siyagcwalisa abantu ngale kwenza njani akula muntu omelezi enze njalo sinayenza njalo vela kulantu ezahamba umumo lokhona lo sinike sikulungise ukuze siqedene icorruption yikuthi umuntu kahambe emakhoti aye kuthi amakhoti abe yiwo atsho ukuthi umuntu lo ulecala kumbe kalacala
amapolisa abika ukuba asebuphi abantu abaningi kwaZulu Natal lapho kuthizwe khona izimota ngabalandeli bakaZuma. Namhla kuhlelo lwezamaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso yeAbacuc Trust sisenkayi esabelweni seMatabeleland North sixoxa ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. UMnumzana Mbongeni Juma ohlala enkayi uthi abantu abaningi kabalandeli okwethulwa nguhulumende.
Siyakhumbula uhulumende wathi abantu abaza kubeka umuntu ofileyo kumele babe ngu-30 kodwa kwenzakalayo emaphandleni ukuthi abantu abakuvumi lokho. Bengakuvumi benjalo abantu bayiyeqa inamba le ethi 30 times 6. Uthole ukuthi emngcwabeni kunabantu abafika ama-300 and most of them they are not even wearing ama-face mask. Kuyingozi ke kakhulu lokho kubana abanye abantu bayahamba ezimfeni bengela ngisho imask.
Ujuma uthi kumele abantu baqaphele ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Bayanamathelana, bayakusiza bayaqhawulana abanye bengena ama-mask. Kunzima kakhulu ke kuphila ke esimeni se-COVID-19. Ngakho ke bengifisa abathandekayo bana basincedisana nini ukuze sinqobe le i-corona ingamemetheki kakhulu. Kwezinye indawo sibulela abantu ikakhulu lakithi khona lapha enkaya singenile.
UMnumzana Crispin Ncubelayo ohlala kuleyo ndawo ulombono ofanayo.
Lapha kulobunzima nxa sikhangela ngodaba lwe-COVID-19 abantu bakhohliwe ukuthi sokulomkhakha omutsha womkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngesiqubu njalo inenga alikwazi lokhu. Kulamabandla athize ayezinkolo abelokhu besenza imlindelo ebusuku. Indlu iyabincane bagcwale bathi phamu bavale kuthi ezimfeni lapha abantu lokhe besebenza okwakudala ukuthi kungaba lemva uqubuka isigaba sonke kodwa bayathi ukuthi kulenani elifunekayo abakuqakathekisi bakutshaya indiva kube sokusithi-ke nxa sekusiya ekudlweni laphana baminyana abantu kuba yisiminye eminye i-social distancing ayisekho langale futhi emangcwabeni kulamathuluzi asebenziswayo anjengepiki amafotholi kasanithayizwa basebenzisa omunye aqhubele omunye asebenzise omunye aqhubele omunye. Besicela ukuthi ngabe abezempilakahle bangenela bafundise abantu eziqindini zabo.
Unkosazana Sibongile Juma uthi kuyethusa kakhulu okwenzakala enkayi.
Engikunanzelelayo yikuthi khathesi ezimfeni uzathola ukuthi lama-sanitizer abasafaki njengekuqaliseni. Uzathola ukuthi abanye amamaski abalawo njalo le-social distancing ayisekho. Lenani labantu ababasezimfeni seliliningi kakhulu. Uzathola ukuthi no-300 to 500 abantu abayebe besemfeni. Angiboni singathola umkhuhlane lo uphela nxa singakubamba ngale indlela. Engikukhangeleleyo khathesi ukuthi ngcono kuqaliswe kutsha okukhankaswa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abacuc Trust ibambisana nomsakazo we-Studio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisihlangene ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abacitha umlilo babhekane lamalangabi ethusayo eNorthern California lapho kutshisa khona okumangalisayo. Inkampani zezindaba ezigoqela iReuters, iAssociated Press lezinye zithi ukutshisa lokhu kubangwa yikufudumala komkhathi. Kuyaxokozela kwele Haiti okuvulelwe khona umongameli uJovenel Moise ngabantu abadabuka kwele Colombia eMelika labanye okucatshangelwa ukuba babethunywe ngabazalwa kulelo lizwe. UMoise wadutshulwa esesigodlweni sikamongameli ngabantu abambalwa asebebotshiwe. Abanye babo babulewe libutho lakwale Haiti. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-VOA. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kuchelo la masiko lo kuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqoqa lo Moven Ngwenya ukona ngaleke edaluka elubhane baba Ngwenya sakwamukela kuhlelo akusitshela ukuthi kudala kwakukhekwa kwakusenzelwani ukuthi umuntu akhekhe abesefaka ke isichaza.
Ngiyabonga kuba ngumhlonitshwa kulolu hlelo oluhle kangaka. Siko lokukhekha lubalwa uhlobo thizeni lwesibantu besindebeleni singunini kakhulu. Babekhekha bona kakhulu ngoJuni befaka lezani ingaba zamabele ozibiza kuhle uthi isichaza. Bona babekhekha ngasona isikhathi sokubanda sokuqanda uJuni umuntu ephathe igaba lwakhe ekhona iqonda lapho kuyabe kubobozwa khona izindlebe kukhekha kuluphawu sibili njengomuntu ofaka inkomo uphawu emuntwini yikho ukuthi kubizwa kuthiwa yikukhekha enkomeni luphawu.
Kukhanya ngazani usiko lolu luyalusehla nje kwele Zimbabwe kwenziwa yini ukuthi kube njalo? Njalo nje bakhona yini abantu abalokhu bekhekhe?
Ndiqonda hlobo thizeni lapha-ke kungananzelela kuhlaleni kwethu kwele Zimbabwe sokukalutshwana angiboni ukuthi kusandile abantu sebebambe ezinye inkolo sebaphambukela khona babamba njengalesazi kule nkolo lwesikristu kule kholo lwesimuslim inkolo zithizeni abantu sebephambukela khona kusekulutshwana angiboni futhi ukuthi kusayenziwa. Ngiyabonga ukuba yingxenye yalolu hlelo umthokazi omuhle ngilitshiya lilalele kahle uhlelo lwethu lwamasiko sizahlangana kwezinye inhlelo yimi uMoveni khona lapha edaluka ngingajiyi idaluka yonke kakhulu umalumani khona apha eduze usasithovile. Ngiyabonga
wala mdlasuma lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Moveni Ngwenya ohlala edaluka elubhane usihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Simongeke njalo zihlo ezithandekayo uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ukuthi thina esisezwa leli lizwi ukuthi uthi sisaphilile. Uphila ungasuke ukuthi ibuhlakani bakwethu kodwa kungumusa wakhe uNkulunkulu. Baningi kade befisa ukubona lolu suku balubone kodwa kwehlule ngezizathu ezithiyeneyo. Thina esinganeni okokufa asiyamukeleni umusa kaNkulunkulu. Simdumise siphakamise imiphefumulo yethu lanxa siwele ngokuningi empilweni zethu. Sizakhangela izenzo zabapostoli nemisebenzi yabapostoli. Isahluko singasesibili indima yamashumi amathathu lesikhombisa sisiya kuma endimeni yamashumi amane kufundeka kanje verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane siyakwenzenjani na? UPetro wayesethi phendukani ilo nalo ababhathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi sisindiseni kulesi sesizukulwane esithandeneyo. Lapha ke zihloko zenkosi ezithandekileyo sihlangana lamadoda ayelimela iqiniso afana labo Petro ababengalimbambathi iqiniso ababengaligcobi inyosi ukubana lamukeleke ababekhuluma izinto njengoba zinjalo. Uthi uPetro kulaba bantu ayekhuluma kubo ngaleso sikhathi esebatshele ngaphambilini ukuthi kwakumele kwenziweni isizwe sakwa-Israyeli. Labo ke bathi sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni basebebuza uPetro ukuthi bangenzani. Ngamafitshane ke impendulo kaPetro ingathi iziqu ezimbili. Uthi kulawo madoda phendukani. Uthi phendukani, nxa ithi phendukani kutsho ukuthi wayekhuluma ebantwini abaningi ngoba katshongo ukuthi phenduka wathi phendukani. Kodwa besesithi yilowo nalowo phakathi kukaphendukani lowo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Uthi phendukani ubatshela bonke. Kodwa kwakathi asiqaleni ngaleli elithi yilowo nalowo. Indaba yosindiso yomuntu ungayibala kuhle ukuthi abantu baphenduka ezonweni zabo. Kutsho ukuthi zikhona izono eziqondana lowo lalowo. Ngamunye ngamunye siyakwazi esibonileyo ngoba isono sona ngokwaso kumele umuntu azazele ukuthi lokhu engikwenzayo kakufuneki kuvi. Ungalahlisa wenzeni uthini ukhupha amagama njani kodwa ububi obusenhliziyweni yakho baziwa ngokuqala. Uyakwazi lapho lephutha khona ngoba nanxa uqamba amanga useba udiliza imizi yabantu useza lokhu lokugana inhliziyo yakho wena ngamunye iyabe igcwele inkohlakalo. Uyayazi inhliziyo yakho ukuthi injani. Yikho uPetro lanxa babe baningi uqala ngokuthi athi kuphendukani babe sebecabanga ukuthi into le ngiyabantu abaningi kodwa beseyishaya ikhanda athi yilowo lalowo kumele aphenduke ebubini bakhe. Ngiyakwazi ukubana abanye ngathi abakuzwisisi abantu abaphenduke ebubini babo. Phenduka ebubini bakho wamukeliswe umoya oyingcwele. Kodwa ukuthula ibe lathi sisize kuzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo silonhlanhla moyo owenhlanganiso ye.youth. Sixoxa ngokukhuphuka kwenani labantwana besikolo abazithweleyo elizweni. Khangela njalo uhlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown. Nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo. Umkhuhlane we-COVID-19 usephambanise njani impilo zabatsha elizweni?
Ngiyabonga. Nxa sithi thina sikhuluma kakhulu ngendaba zokuzithwala kwabantu abatsha, sikhuluma ngabantwana ikakhulu abaleminyaka esuka thina ku-10 siyafika ku-19 esibathi ngesilungu ngama adolescents. Osokuyibo kakhulu asebezithwala ikakhulu ngesikhathi se-lockdown. Sikhuluma ukuthi abantu abatsha bona bayazithwala ngoba bayehluleka ukuthi nxa behamba ezibhedlela kumbe besiye emakliniki abasizeke njengabantu abatsha ngendlela eqondileyo ngendlela elungileyo. Kuningi abafika behlangane lakho emakliniki okufanana nokuthi sebefika bethukwa ngenxa yokuthi batsha onesebesithi umntwana ongangawe vele ubusenzani. Asitsho ukuthi ku-wrong kodwa sithi thina amanesi umsebenzi wabo ngokuthi bona ba-provide ama-services bancede abantu abatsha ngalokhu abakudingayo. siyekele abafundisi bayenziwa umsebenzi baba abafundisi emachurchi unesi angabi ngumfundisi angabi aphinde abe ngunesi njalo yena ayenze owakhe umsebenzi awuholelayo ukuthi asize umuntu omutsha odinga usizo
siyezo ezinye ingcwethi zisithi phansi kohlelo le-lockdown bekulokwephulwa kwamalungelo abantwana ongcono sithi amankazana lokhu sekwenze ukuthi sihlangane ngalolu dubo lokukhuphuka kwenani labantwana besikolo abasithweleyo awusitshele okuningi ngalokho
abantu abathwalaba abanye bebesesikolo ubaba kumbe ngubani ungumalume osetshona bebonke endlini yibo laba asebedliwe ngula abanawethu abangamankazana abagcina sebezithwala and ngenxa yokuthi ku-lockdown akula lapha azabalekela khona
Nhlanhla kulabazali abakhuthaza uhulumende ukuthi kungelani lokuthi i-COVID-19 ilokhu imemetheka elizweni izikolo kumele zingavali ngoba kukhanya ngani ukuvulwa kwezikolo bekusiza abantwana ukuthi bangahlangani ngalolu dubo ubona njani lokho
ngithi yebo ekuthini nxa abantwana besesikolo bephiwa umsebenzi ababhizi okuthi bagcine sebesenza indaba zocansi lezi ebesezisenzakala ezinye zingavikelekanga njalo bayakhona ukuthi esikolo bathole ulwazi okuthi kule comprehensive sexuality education njalo bayakwanisa ukuthi ba-access ama services ngendlela ezijiyeneyo ngithi hayi mina ngomumo lo esikuwe-COVID-19 zivulwa azivulwe sokule plan ukuthi abantu abatsha abasesikolo bazavikele kanjani ngoba sesibhanile yebo sithi abantu bengabi ngama-crowds kodwa abantu abethu bangahamba ezikolo ngendlela abaningi ngayo sokungama-crowds sinakekela ukuphatha kuhle okuyinto lokhu i-COVID-19 uzamemetheka okunzima kakhulu lezi muli zizathwala nzima ngokuphathelwa u-COVID-19 ezindlini
hayi siyakuzwa Nhlanhla isikhathi yiso esesifike kumangoyi siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo azilukantaba silukugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuthi i-COVID-19 iphazamisa njani impilo zabatsha elizweni olibalulisayo umthokozo omuhle zimpapo omuhle igama ngumike gobe bye bye
kwezemidlalo namhla sixoxalo elayijankala wafunda emzinyathini primary school lemzingwane high school esigodini wasengena imidlalo yokugijima uthi waqala ukugijima engananzeleli ukuba lo ngumdlalo othakazelelwa umhlaba wonke jikelele unkala osengukansela emaweveni wangena emidlalweni ye-Seoul Olympics Games ngomnyaka ka-1988 loba enganqobanga kumncintiswano lo uthi kwamenza waba ngumuntu ebantwini
empilweni umuntu nxa ungumuntu usenza i-sport ungabona ugcoba i-World Cup kumbe ama-Olympics Games zincweko kuzithi uyaphila yini kwesi liyani indawo lena ayichiphanga yindawo yokuthi umhlaba wonke yabe ukhangele i-stadium lesiyana it was fully packed ngakhuma ukudla vele ngitshela ukuthi ukudla sasidla from siyayivula from 6 to 12 ebusuku lapha ku-campus wawuzithi ungahamba nxa funa ukuthi ayi-drink pofud tobetse unathi i-drink everything was cheap kwakumnandi because we made friends from other countries sesiya ku-competition laphana ngangazange ngingene ngingazange ngibone ukugcwala kwabantu okunjani abantu babe it was full packed abanye bengekho la bengahlalanga lawo ma-terraces beswele indawo zokuhlala uma sebememezela laphana besithi uzibani uvela elizweni elinje uzibani uvela elizweni elinje la usuphamisa izandla so usutshengisa ukuthi I'm from Zimbabwe so ngabona ngani izimbabwe yonke nxa babebukele la uscreen kumnandi kwakumnandi ngangaselavalo bememezela uvalo wangitshaya ngisiyangena e-trekking but sebememezela laphana ngathi ngabona amadoda ngazibona lami ngabona muscular and lami ngiqinile ngabona abanye hayi hayi engabachiya abaningi kwakungophephukani nje hambonti laba abajini
nguthela eminyaka liyani yabo 1988 abagijima abagijima khona njengo-Johnson u-Carl Lewis lihlangene labantu
ngababona u-Carl Lewis bechaye babechaye umabhandiwa labana ama-champion angathintwa lana engana lama-bodyguard omnye wayechaya laphana umapeka omnye echaya laphana bengazwanani because babe sazana ukuthi today namhla ilanga lokuthi do or die khangela uBen Johnson lwathathwe i-gold medal ngama drugs wayeqatha ndangimdelela ngisithi akanti into ngayo ngulube soza sprint enze njani
uElijah Nkala waphatheka emidlalweni yeOlympics ubexoxa noEzra Jesus Banda esemawabeni esabeleni seMatoreni South salethulela ukuningi ngalokhu emsakazweni lo kanye lenkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook lokunye singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi sikhangele besilazo abantu abedlula amajumi amane 42 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe bayakhala emaphandleni ngokubemetheka kwegciwane le-COVID-19 umoyi u-Abraham Kiwane onikwe isichopho seqhawa lelizwe ungcwatshwa kusasa eMguza sebevuke eseganga kwele-South Africa abasekeli buwayo ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ovalelwe entilongweni siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngokipsdube